Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesibili mhla ka 25 kumabasa 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
siyajabula kakhulu ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo kulowo mbukiso. Kusasa umsekeli kaMongameli uVice President wakuleli uzangena umhlangano labo somabhizimusi kuhall number 2.
Usungulwe lamhlanje umbukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair kobulawayo.
Ezombuso wamakhiwa okwelengilandi gazikho kugwelelana lohulumende kaPresident Mnangagwa. Kumele sizwisise ukuthi Mnangagwa ube hamba ngevangeli elithi re-engagement, ukubuyela njalo emazweni awentshonalanga, kodwa lokhu kutshengisela ukuthi asinda.
Amalunga edalela ePhalamende akwele Bhilithani athi kakumelanga umongameli Emerson Mnangagwa anxuswe ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles. Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo kwele Sudan. Abalisa ele Sudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces abeke phansi izikhali kusukela lamhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uqalile lamhlanje umbukiso omkhulu wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair kobulawayo. Umsekeli kaMongameli uMnumzana Constantine Chiwenga kusasa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umhlangano wabosomabhizinisi weZITF International Business Conference oqoqwe yinkampani yeZITF imanyene le National Economic Consultative Forum. NgolweSihlanu lumbukiso uzavulwa ngokusemthethweni yinkosi yamaSwati uKing Mswati wesithathu. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ababukisa impahla etshiyeneyo ezithi ITF 2023 lamhlanje baqale ukuthenga lokuthengisa abakulungisayo eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Obona ukuthenga lokuthengisa ibhizimusi lezithi ITF, unkosikazi Dorin Zamatira uchaze ukuba ibhizimusi iqale ngobunono obuphezulu lamhlanje.
Siyajabula kakhulu ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo kulowo mbukiso. Kusasa umsekeli kaMongameli uVice President wakuleli uzangena umhlangano labo somabhizimusi kuhall number 2.
Umqondisi wenhlanganiso yabezindaba eZimbabwe Media Commission uMnumzana Godwin Phiri uthi umbukiso walonyaka uyancomeka.
Siyajabula ukuba lapha lonyaka njengeminyaka nje sesibe khona. Kuqakathekile kakhulu ukuthi sizonqe sana sibambisane njengamaZimbabweni sitshengisa lokho esilakho kwenza ukuthi labaphandle bafungwenza amabhizinisi lathi bazwisise ukuthi iZimbabwe injani, iyangaphi, amathuba akhona okuyinvesta kuleli lizwe lokwenza ibhizinisi lamankampani aseZimbabwe. So njengeZimbabwe Media Commission sikuqakathekile ukuthi sibe khona lapha namhlanje lathi sitshengise ukuthi njengecommission siyasekela inhlelo ezenzakalayo elizweni.
Umnumzana Killian Masuku okubhizimusi lokubumba ubonga uncedo lokuphathiswa ngabamabhizimusi abaluthola enhlanganisweni eyeZimtrade.
Ubumba kusithela inzuzo ngoba siyayenza sikwenzayo, sikuchise, sikubumbe, sikuchise, sikupende. Leli sikhona ezokuthola kwampala, even though sometimes what, but siyathola something kwampala ngokwesibumbileyo. Leli Zimtrade iyasincedisa ukuthi isincedise kumabhizinisi. Ikusifunda samanga sifuna exporter, iyacetha ukuexporta because sikuqadingisa ukuthi sikhona lapha kuZimtrade.
Elemelika lilabasakhulayo ababasekelayo kumabhizimusi ahlukeneyo. UMnumzana Kelvin Mhlophe uthunga izicathulo esekelwa yimelika.
Le waninga lokufundela ukwenza izicathulo. Ethunga empathy kulo teacher ongcedisayo engidingelwe isungu yoncedisayo ukwenza izicathulo lezi.
Obona ngezentuthuko lamabhizimusi esigodlweni sommeli weBhilithani eZimbabwe, uMnumzana Martin Elsop uthi balobudlelwano obuhle lamabhizimusi akuleli athenga ethengisa ezweni labo belethemba lokwengeza lelo nani lonyaka.
Ministry of Health here. So we want to see more UK investment and expertise coming here to support Zimbabwe on its vision to achieve its vision 2030.
Umbukiso wamabhizimusi owezHITF walonyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Transformative Innovation Global Competitiveness. Amazwe angamachumi amabili lanye abukisa lonyaka namankampani adlula kancane ngamakhulu amahlanu i-533 azabe esenkundleni eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Phathintambo bezITF bathi umbukiso walonyaka uthuthuke ngesilinganiso songamachumi amathathu ekhulwini i-30% ngemva kokwehla ngenxa yobhubhano lwe-COVID-19 nyakenye. Usikhwica Mfundo, Mqhele Dlodlo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo ezHITF ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silokhe sikudaba lunye. Umabhalane omkhulu wogatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ube lomhlangano lentatheli izindaba lamhlanje embukisweni owezHITF lapho aveze khona intuthuko esibe khona ekwethulweni kwezindaba kusetshenziswa imitshina yalezi insuku i-digitalization. U-Anastasia Ndlovu usethulela njalo lolu daba.
Umnumzana Nick Mangwana aveze khona ukuba ukuguqulwa kokukhutshwa kwemibiko kusetshenziswa imitshina yakulezi insuku sekusilinganiso samachumi amane lambili ekhulwini i-42% njalo badonsa nzima ukuze baluphutshe lolu hlelo.
The digitalization program is around 42%. It's a highly capital intensive program, therefore because of our limited resources and other contesting interests, we have not yet gone as far as we want and would wish to be.
Namhlanje njalo unkosazana Meg Riggs, umqondisi wenhlelo e-embassy yeMelika kuleli, uvule okusemthethweni uhlelo lwemitshina yakulezi insuku i-Tex Expo Hamson e-NAST American Space kobulawayo lapho abakhangelele khona ukuphuma labafundi abazaphuma lobuciko bokuqondisa ubunzima besebenzisa imitshina yakulezi nsuku.
John C. Maxwell said, fail early, fail often, but always fail forward. So the key here is to extensively test, push the limits of your idea, find out where it doesn't work, because it only becomes sustainable and useful once you have really pushed through each of those potential failures and come up with the best idea possible.
Is it ITF Imanyane? Labo somabhizimusi ikhangelelwe ngolwesithathu ukuba izaqhuba umhlangano ozangena ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwengwa laba kumanyano we-European Union labanye ngolwesine. Kuza kuba lomhlangano we-Connect Africa Symposium ozangena njalo ngumnumzana Chiwenga labe UNDP, i-EU labo somabhizimusi abavela emazweni womhlaba. Abasakhulayo labo balenhlangano yabo ephansi kombukiso omncane kulowezITF owe-Scholastica ozaqhutshwa ngumqondisi we-National University of Science and Technology usikhwica Mfundo Mqhele Dlodlo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo uxolo amalunga edalela eParliamente akwele Bilitani awe United Kingdom All Parliamentary Party Group Zimbabwe aselobele ugatsha olubona lobudlelwano lamanye amazwe omhlaba besola ukunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles wesibili. Bathi umongameli Mnangagwa wephula amalungelo oluntu kungakho kumele angavunyelwa ukuze ehlangana lenkokheli yamazwe omhlaba emkhosini omkhulu kangaka. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-UKPGZ bathi ukuqanza kwezehlakalo zodlakela lokuhlukunyezwa kwabantu besephulelwa amalungelo abo okwenzakala eZimbabwe kwenza umongameli Mnangagwa engamukeleki. Lithe ukuhlala ejele kwesiphathamandla se-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Job Skada okwesikhathi eside kangaka kutshengisa ukuba isimo eseZimbabwe kasimanga kuhle ikakhulu. Ngakho ke unxusa omnangagwa ele UK liyabe selamukele ukuhlukunyezwa kukazulu weZimbabwe. Isikhulumeli seCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi ukusobala ukuba umnangagwa kamukelwa ngamanye amazwe omhlaba.
Lokhu kuyavezi ukubana kwele Zimbabwe kule dubo mayelana lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu kakhulu lawa ke aku-constitution ku Bill of Rights, akuhlanganisela ke freedom of speech, freedom of assembly, ilungelo lokutshengisela lamanye ke amalungelo aku Bill of Rights kwele Zimbabwe ke okutholakala uhulumende encindezela abantu ungakhangela ukubana ke mabadlaphikisayo ama-journalist, ungakhangela ke abantu bama-church, labanye abatsheni abahlunyezwa ngohulumende, ikakhulu laba ke abakhuluma ngesimo selizwe, kanti ke umnotho welizwe uyatshontshwa.
Okugcizelwe ngumnumzana Msongelwa Ndlovu owebandla lezaphu othi ukusobala ukuba uhlelo lwe-re-engagement olwenziwa ngohulumende weZimbabwe kalukamukelwa.
King waseNgilande uCharles lo Emmerson Mnangagwa asiwazi njalo asiwuboni ngoba bonke bobabili labo lohulumende kaMgabe bancedisana ukubhuqa isizwe sikaMthwakazi ngegugurawundi. UCharles lo wayencedisa kubanika izikhali abantu bezanu labo Mnangagwa labo. Bonke bobabili asilani lokuthi namhlanje bazondelene abasazwani.
Imizamo yokuthola imbono kahulumende yehlule abogatsha lokudlelana kwamazwe besithi abakhulumi ngalolu daba ukuthi isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ubengasabeli ucingo. Kodwa ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Bautomoyo uthi kulumende kaMnangagwa uzama ngazo zonke indlela ukulungisa ubudlelwano lamanye amazwe.
Lokho kuyabonakalisa ukuthi umkhankaso kamongameli owe-re-engagement usiyamukelwe ngamazwe wonke ngezandla zombili, ngoba ungakhumbula ngembali yethu ngemva kokubana sesithole uZibuse kufike isikhathi sokuthi lizwe leBritain lisuke lahlukumeza ilizwe leZimbabwe ngezijeziso zenotho ngemva kokubana sesithethe umhlabathi wethu ngokusemthethweni. Kodwa umongameli uthe hayi bo, asisebenzeni lamazwe wonke jikelele, asilazitha thina, sidinga abangane.
Ingcitshi kwezombusazwe omnumzana Jenisani Ntungagwa uthi isehlakalo lesiveza ukuba kusesekuningi eleZimbabwe okumele ikwenze ukuze lethenjwe ngamazwe omhlaba.
Inhlangothi kumbeni izigaba ezombuso wamakhiwa okwele Ngilandi kazikho kuwelelana lohulumende kaPresident Mnangagwa. Kumele sizwisise ukuthi uMnangagwa ube hamba ngevangeli elithi re-engagement, ukubuyela njalo emazweni awentshonalanga, kodwa lokhu kutshengisela ukuthi asinda.
Incwadi le ilotshwe ngumgcini sihlalo wequla le-United Kingdom Old Parliamentary Party Group umnumzana Nav Mishra osekelwa ngumnumzana Lord Oates. Abanye abasayine lincwadi bagoqela amalunga edale ePhalamende athi umnumzana Saint John of Blestow, umnumzana Peter Bottomley, umnumzana Hain, umnumzana Kim Johnson, lomnumzana Pervis Tweed. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo kwele Sudan abalisa ele Sudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces abeke phansi izikhali kusukela lamhla kulandela ukuxoxisana okujulileyo elikuqhubela lelo lizwe. Lokhu kwenzakala uhulumende weZimbabwe esithi usehlenge ezinye izizalwane zakhe ebezise Sudan njalo sezilubhekise ekhaya. Umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken uthi elemelika lizabumba ikomiti elamalunga avela kungatsha ezehlukeneyo emhlabeni jikelele kanye leSudan azacobongula indlela ezingasetshenziswa ukuthi kube lokuthula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecobongula ezombusazwe.
Ngibona ngani kuyasiza nxa sithi siyananzelela amanye amazwe, of course amazwe amakhulu anjengabo UK labo US, bona bahle bangena khona phakathi elokhuzeni eKhatumba bathatha abantu babo besebenzisa ama-military operations. Kodwa amanye amazwe azama khona lokhu ukuthi abantu bebathwale ngamabhasi bebase kwezinye indawo ezifana le-border yase-Egypt. ukuthi bekwazi-ke ukuthi bebuyele emakhaya. Nxa abantu bese emumeni njengalo khona athe se-Egypt, ngibona ngani usizo loba yiluphi luyasiza, and ngilethemba ukuthi abantu bazaphepha basile.
Ubona kuzasebenza lokhu yini okwenziwa nguhulumende weMelika?
Yeah, I start ngiyazizwa lezi ndaba zokuthi sokungani kuba lo kuba ngumlamlankunzi okuvela ezwa kuzwekazi leAmerica. Angazi mina ukuthi ngalesi sikhathi kuzasiza na, ngoba nxa ungathi uyananzelela uzathola ukuthi ukuze amacelo mabili avume ukubeka izikhali phansi, kukhanya ngani basadinga ukuthi babe sendaweni engcono ngokuqhubeka kwempilo ukuthi babe le advantage ethile. Asazike ukuthi singabe sesifike lapho ukuthi likhona elinye icele libona ukuthi hayi lona selisenza kahle, therefore liyangena kuma negotiation lilegunya lokuthi liya negotiate lizithembile, kumbe mhlawumbe kukhona elinye icele lizibona ukuthi hayi lapha singaqhubeka sizagcina silahlekelwa la yilokho esilakho kathesi. Ngoba yizona izinto ezivame ukuthi zifose abantu kumbe zifuqa abantu ukuthi bayexoxisana. Nxa kuseselomunye obona ngani anganqoba, kuzaba nzima ukuthi uthole isivumelano sokuthi kukhumiswa nimlotha. Kodwa akwazi muntu ukuthi kungaphetha njani. Sizabe lathi sikhangele sibone ukuthi kuzaphetha njani.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, obekhuluma ecingweni eseNairobi kwele Kenya. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden wele Melika namhlanje usungule ngokusemthethweni umkhankaso wakhe wokudinga usekelo lokuthi ancintise okwehlandla lesivili lokubusa. Ucele uzulu weMelika ukuthi amnike ithuba lokuqedisa inhlelo zakhe yazisungule ingena embusweni eminyakeni emibili edluleyo. Iningi lesabela ukuthi umongameli Biden useluphele kakhulu ukuthi angabusa ngoba waqala umbuso wakhe evele eseleminyaka engamachumi edlula 1982. Yena uthi uqine saka njalo engabusa kweminye iminyaka emine. Namhlanje kunanzwa ilanga lokuvikela ukusabalala komkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. IGhana leNigeria abikwa isisungule uhlelo lokuhlala ukuhlaba insane amajekiseni okuvikela imalaria, lanxa lelo jekiseni lingakaphiwa imvumo ngabe World Health Organization. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi abantu abaningi eZimbabwe baphila nzima ngenxa yesimo esibi somnotho elizweni. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU, ngobulawayo uthi kuzwisa usizi okubhekane labantu asebesidla kanye ngosuku. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Izisebenzi zeZimbabwe azisakwazi ukuba nazenzeni ngoba sinanzele ukuthi nxa uqhathanisa amandla edola eMelika le-RTC yelapha eZimbabwe ikhanya eZimbabwe iphela amandla olokhwanazo lokungasakhulumekiyo, ngoba sikhuluma kanje ngathi udinga ukuthi uzibe le 2000 RTGS ukuze uthenge idola eyodwa eMelika. So ungakunanzelela khonokho, abantu abaningi bazihoyela ama-200,000-300,000 kuyakuthengisa abantu phala abayiholayo vele imali engabahli ndawo. Into ehluphayo ukuthi uhulumende sizama ukuqinisala ekalaleni sesikunanzelela ukuthi yo imali leZimbabwe iphela amandla, sathi uhulumende akuyimise kancane usebenzele imali yemzini ukwenzela ukuthi abantu bancediseke. Usolungisa leyi eyangapha ngekhaya ufaka ama-policies a-right lamithetho ezanyethi ukuthi ivuva lohulumende ngalele kodwa kathi esibili hayi abantu bezimbabwe sebeyigcini.
Akusitshele ukuthi nxa uyisisebenzi liphuma ilanga lisiyatshona ibuye enye iviki iphele kubuye inyanga yonke, umuntu uphila njani vele?
Eqinisweni abantu bezimbabwe kathi esizisebenzi abaningi bahlakanye banantambami sekhona ngkhaya, ubane bahamba ngenyawo ngentoba isabambeki besuka lapho futhi hhayi emsebenzi bathole ukudla kuba ngini. So iqiniso yokuthi abantu baphila njani, abaningi bathola sebe-chaizer abana, umntu azama ukuthengisa amatamatisi, omnye umntu ezama ukuthengisa lezi gqoko ezindala lezo kuthiwa kuthiwa amabhele lezi zizo sebezigaba. Kodwa nxa kunjalo abantu baphila nje okuthi kungaqhubeka kunje sibone ngathi abantu sebengagcina engqonyeni sebesenza umsebenzi ongaqedakaliyo ngani sebedinga abasakwazi bahambe ngabayekeleni.
Pho-ke nxa sithi uSibindi usuke efactor lethize abe sengene ezitaladini lapha edinga ukuthi aphande impilo, kuyaphandeka kumbe vele yokuchitha isikhathi lokho?
Eqinisweni akuthandeki lutho, ngoba ungakhala bona abantu abasemgoqweni abathandayo kathesi iinumber zabo zizisesabeni. Abantu kunyasebekwenzayo ukuthi engxenye labo ngokuthola khona kwana esingathina idole ukuthi athengise kwaleyo langa njalo abanye sifelekweni ezitaladini ngoba endlini akulahlaleki. Abantu babalekela ukuthi babe behlele endlini bezicabange nje eziningi besiba le-stress wabahambane emgoqweni abaningi ngokugojisa eqinisweni abasatholi kuzobala bawuthole kodwa uthiukuthi hayi mali anginethina le ukuthi ekhize impahla yabantwana owelanga la but eqinisweni akusincedisi and kuthi ngokuthi uhulumeni ndikhonoko ukuthi ngitshela ndonisu ngezisebenzi kodwa ngathi kabona so khona ongalaleliyo kodwa siyakwazi ukuthi xa usebe bhoda hale uma ungamelwe lizwe esithini as a listening president kodwa ke sifuna nje ezisebenzi ayikahlaleli because siyadibela sikhona la everyday ukuthi akuna nto eyenziwayo
khona vele izisebenzi zisahola inisibindi nxa sihola sihola malini
izisebenzi eziningi kathesi abantu bahola ama-250 khonapho ngobuningi babo besiyakhotha ngaphana ma-300,000 and ungayikhala leyani imali ayimali engelaingezoa nxa usintela ngapha ngapha emalini eyamelike yiyethenga kufela mani ngoba iqiniso nokubanye sekuthole ukuthi khathesi uyahola imali i-RTDS ungakathengi lutho uthathe leyo mali futhi elithe imali yemzini ngoba yiyethengayo. So eqinisweni ukuthi izisebenzi hhayi ungabadinga thinto abaningi bazihole ingxenye vele lezi-$100 ngobuningi babo nxa usuyithintela ngapha emalini emzini pho umuntu uphila njani i-$100 yona vele kuze ukuthenge imali ye-rent i-room eyodwa umntwana abafuna ama-$60 i-room eyodwa so kuyakuthengisa ukuthi abantu bezimbabwe baphila nzima njengeyisebenzi.
Umjova la iyabiza e
imjova iyabiza kulo muntu ezintela abawaa-ecount department esithi yena usebhadale almost $1,000 one way e-ecount republic ashana into kuselelitshe uthi ubhadale $1,000 one way so means engxane usefuna $2,000 usuku lulunye and khona abantu abazonezi i-1 zihamba ngenyawo and futhi yananzela amathosa asithathi advantage abantu bayachaya bahlukumezwa ngoba abantu besuke kuseni kakhulu basezindeka usuku abantu bayathathela impahla bayachaya abanye bayalinyaza kungenxa yokuthi abantu bezibaba khona abechaya into engelayo ngoba bazamfika sengela nto bamchale khona ukuthi wawungela mali.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Baningi abantwana abangenelisiyo ukuphutsha izifundo ngenxa yabazali abahluphekayo. Abacobungula njalo abakwezemfundo bathi maningi amantombazana atshiya izifundo eZimbabwe okwedlula abafana. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugwalo olwakhitshwa nyakenye yinhlanganiso elwela amalungelo abantwana e-United Nations Children's Educational Fund lwaveza ukuba abasakhulayo abangafika isilinganiso sengxenye kukhulu 47% babengahambi esikolo ngenxa yobuyanga kanye lobunzima obalethwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso le yakubeka sobala ugwalo lolu ukuba amankazana ethwele nzima kungakaqhamuki umkhuhlane lo. Abanye babefika ku-grade 7 kuphelele khonapho ukuthi abalinhlanhla befike ku-form 4 balutshwana ababefunda bedlule isigaba sika-form 6. Unkosikazi Janet Nkomo ohlala eLower Gweru uthi kulezi zathu ezinenge ezenza abantwana bengaphutshi izifundo.
Mostly imali eyokuthi bebhadalele abantwana plus izikolo zakhona zikhatshana plus i-peer pressure yokuthi bebona abanye belotsholwa enemisesala. Ama beliefs lama doctrines esociety wayenza ukuthi abantwana bona la begcine besenza njalo.
Lokhu kugcizelelwa ngunkosikazi Bongiwe Dube owenhlanganiso ye Community Youth Development Trust esebenza labatsha eMathebeleland South.
Kusasele inkolo leyana eyokuthi umntwana oqhakathekile ngumntwana omfana. So kulesidingeko kakhulu for i-education especially kuma community leaders ukuthi bafundiswe labo ukuthi hayi umntwana ongumfana uyafana lomntwana oyinkazana amathuba asebewaphiwa asefanana.
Umqeqetshi wenhlelo kunhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe kobulawayo umnumzana Vusumuzi Mahlangu uthi uhulumende ulomlando wokwakha izikolo ezenela abafundi.
kunye kubangela lokho ke imimango ehanjwayo kuyiwa esikole yathola ukuthi isikole eziningi zikhathana so khonokho ke kuyadala ukuthi ke abantwana abangamantombazana bangasayi esikolo ngenxa yemimango le kuqakathekile ukuthi ke uhulumende abone ukuthi ke bonke abantwana bayenelisa ukuthi bafike ezikolo whether umfana kumbe uyinkazana kumele sibone ukuthi izikolo ziduze kwabantu.
Kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taunga Nandoro uthi uhulumende uzama konke okusemandleni akhe ukuthi wonke umntwana ayenelise ukuya esikolo kungenani lokuthi ngumfana kumbe inkazana. Uthi loba amankazana engazithwala kumbe engachata imithetho yelizwe iyabavumela ukuqhubekela phambili ngemfundo yabo. Ingcwethe ecubungula indaba zabantwana njalo efundisa eLupane State University umnumzana Mbulisi Ndlovu uthi emakhaya kusilela ulwazi lokuthi abantwana bazatholane bengaphutsha izifundo zabo.
Career guidance emakhaya hayi le nto iyasilela leyo mina ngayibona ngamamehlo akwenziwa ama career days agoqela izikolo zonke izikolo zemakhaya abantwana bayetshelwa bafundiswa ukuthi ungaba lemsebenzi kwimisebenzi abangayenza yile lale abanengi abakwazi bafunda kuphethe ngoba kuthiwa kumele umntwana yesikolo kuphela then bazimsebenzi yale abayibona engcunya bo teacher amapolisa ephela khona apho abakwazi imisebenzi mnengi abangayenza empilweni zabo.
Undlovu uthi kulabanye obenkolo ezijeneyo abaphazamisa ezemfundo.
Imfundiso eziqinileyo emabandleni kazibe khona ikakhulu amabandla okuthi umntwana kuyathi uyahamba ekwendiswa. Kazibe khona imfundiso zonezo zokuthi abantwana kumele bafunde. Engani sesike saba lamabandla ayalayo ukuthatha ama vaccines amajekiseni kodwa uhulumeni ungenele lamaya lezi inhlanganiso amabandla njalo sawabona sesamukela amajekiseni. Ngendlela efanayo kasingeneni emabandleni nalawo sikulungise khoroko ukuthi umntwana hayi akaphiwe ilungelo lakhe lokuthi afunde.
Inkokheli yekomiti yabona ngemfundo yaphezulu edalele parliamente unkosikazi Lindiwe Maphosa uthi idalele parliamente lalo lilomlando omkhulu okubona ukuba abantwana bafunda ngemfanelo.
Okungenziwa iparlamenti ukuthi nje kube lama-policies angancedisa abantu anjengakhonokho esikubonayo wabobhimu ukuthi obhimu bathatha abantwana abalutshwane kube nendlela okungancediseka ngayo ukuthi abantwana abaswelayo bafundiswe yi-government njalo kube le mthetho eqinileyo ekubopheni abantu abathatha abantwana bebancane.
Umthetho we-Education Act owalolongwa ngomnyaka ka-2020 uvumeza amankazana azithweleyo kumbe asemendweni ukuthi benelise ukuqhubeka ngezifundo zabo kodwa abanye bakuleleka bathi ngalo umthetho besithi ulakho ukufuqela abantwana ukuthi bengene kwezemacansini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguTobias Mudzingwa.
Luyalandela uhlelo lwe-Life Talk The Connection olwabatsha lapho uNtongameli Nkomo ayabe ekhuluma labasakhulayo ngamalungiselelo okhetho oluzayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela usungulwe lamhlanje umbukiso omkhulu we-ZITF wobulawayo. Amalunga edalela eParliamente aweBrithani aweUnited Kingdom All Parliamentary Party Group Zimbabwe athi akumelanga uMongameli Emmerson Mnangagwa anxuswe ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles wesibili. Oliver Lelisayo, yimi usithandekile Mhlanga. Ngikhona apha eWashington DC ngisithi lingakhohlwa uhlelo lwakusasa ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Muraranaka muri yezimbwe.